singakhangelela esingathi i-appetite yabantu ukubamba idola inkulu kakhulu okwethusayo, okungathi kubana uhulumende engazama ukuyilandelela ngendlela kuyakufuze afake imali ezwayo sibili, singakhangelela ukuthi afake abo 2 billion. Ngoba into eyenzakalayo okwenza abantu bezimbabwe bathokozele ukubamba imali eyikhesh kwenzakala ngezigaba ezimbili. Isigaba sokuqala kwenzakala ukubana nxa uthwele uthenga ngekhesh, iyikhesh intengo ingani yalulazeka. Njalo ungakhangela futhi ukubana nxa uthenga ngekhesh, ubambe ikhesh loba ufuna ukutshintsha imali sithi kuthi ngayi-foreign currency, intengo yangkhona ingani ingconyana. Ungakhangela khonokho ukuthi ikhesh ile advantage ku-consumer, loba efuna ukuyathenga izinto ngaphandle loba ufuna ukuthenga phakathi, kuza kwenza ihlale ikhesh ihlale i-high demand ngoba ingcono. Ngoba thina ngokwenzakala kwe-economy yethu sesa-create i-paper money le-cash ngokwayo. So kungananzelela ama-volume e-paper money maningi kakhulu, okungathi ukuthi bana uhulumende nxa singakhuluma nge-economics angimbone kwanisa ukubana afike esilinganisweni sokulungisa imali ehambelana le-paper money. Kodwa angakwenza ukubana mbijana ibhanga elikhulu libe lifaka imali. Kodwa ungakhangela kathesi njengoba siya ekhefini lekhrisimusi, imali ezibhadalwa nge-ecocash loba ngaboswayiphi ziyintengo enkulu compared kwimali ongayibhadala nxa uyikhesh. So idemand yekhesh kathesi ivela ukuthi abantu bafuna ukuyathokoza ngesikhathi sekhrisimusi, bafuna ukuya emakhaya, bafuna ukuthenga, abanye ngabafuna ukuyathenga i-foreign currency emkambo nomnyama beyethenga izinto ezijibhileyo loba kuseBotswana loba kuseGoli. So yikho kwenza idemand yekhesh ibe nkulu kakhulu.
Ngamanye amazwi Shoko, uthi wena akulasisombululo kudaba lokusilela kwemali emabhanga lapha.
Masukhangele singathi uhulumende kasilethi ngathi ibhange enkulu ngayinike imali ngendlela esikhangelele ngayo esifuna ngayo thina abantu, sikukhangele ukuthi enye imali yakhona le esilayo kumabhanga kumbe sithi kuma-account imali esiyenze ingasupportwa yi-productivity, imali yokubana mina ngithole ongamadola okulutshwana ngabe ngisiyatshisa emkambeni omnyama ngagcina siba lama-1,000 RTGS. Le mali ayisupportwa ngayi-productivity, imali efume ku-speculation. So singathi imali yethu eyi-cash ichese speculative money, okutho ukuthi sithi good money chases bad money. Okuzayenzakala khonapho yikubana gcina singasela mali vele kusuka ngamaphepha nje angelavali. But okuqakathekileyo kathesi yikubana sicakathekise i-production. Ungakhangela ukuthi imali le esukele endaweni okuchazeka khona kufuze njengesizwe sibone ukuthi siyalima okweneliseleyo ukuthi sizidlele sodwa singadinganga ngaphandle. Nxa singalima okwanilelo singadinganga ngaphandle ukuthi kubana imali esisebenzisa ukuthenga izikafu lezi ezikhona from endlini yomuzi oyi-1 lelizwe lonke iyakhipha ipressure enkulu kakhulu kudemand ye-forex, eyiyo idemand edriver ukuthi abantu bafune i-cash.